Ilizwe laseZimbabwe liyilizwe bakithi eliphila ngamanye amazwe and abantu basekhaya lapha eZimbabwe abakubulawayo uphilwa vele ngokugijima kuhlanganiswa from other countries okungangokuthi kusuka kube nzima but njalo engingakutsho ukuthi if i-government isikhulumile thina njenge council as a local authority asila okuningi esingakwenza lanxa sibona ukuthi isimo asilunganga kangako ukuthi kuvulwe ama borders but manje sethe havulwa nguhulumende maybe kungaba lendlela layo abayibonayo abayicabangelayo ukuthi abantu bengayilandela kodwa hayi kungasonto enhle kangako sikhanyele umkhuhlane wonalo we coronavirus ukuthi usumemetheke kangakanani ikakhulu lapha kobulawayo.
Singena nje kukhefu lekhisimusi imingcele isivuliwe siyazi ukuthi kuzaba lokuxokozela okukhulu elizweni kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo loZulu jikelele.
Zakhamuzi zakobulawayo zakhamuzi zaseZimbabwe okumele sikunanzelele and sibe kwazi ukuthi i-coronavirus ikhona and iyabulala engekuxwayisa abazali abantwana uZulu wonke jikelele ukuthi let's observe i-social distance as avoid nini ama unnecessary gatherings asizame nini ukuba la singayenzi ama unnecessary movements asizame nini ukugeza izandla zethu nge-running water silesepa asigqoke nini ama mask ethi properly asiyekele nini ukuxhawulana and asiyekele nini ukuhambelana okunye okubonayo la ukuthi hayi lokhu kakukho necessary asizinanzelele nini impilo zethu and kunje ngamaboda esevuliwe let's make it a point ukuthi izihlobo zethu ezibuyayo zihambile zayathestwa i-corona konke okufanele ukuthi bakwenze before they get into the country bakwenzile na ngokunjalo masiphuma sihamba kuqakathekile ukuthi silandele wonke ama regulations ama COVID regulations akhona asemthethweni lamanye esingakwanisa ukuthi sizinanzelele wona njenge city njengesigaba njengelizwe.